Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 9 kuNhlolanja 2022 ngontungami linkomo endaveni zethu lamhlanje
akuthabisi ukuthi imali yangkhona mnayini bon akula mali ngoba bakhona ukutshintsha a fraction of everything thola kuvela ama-RTGs besithi bazazinika incash inimali kanti kathethaisizabhadela ngani ifees yabantwana ukudla kwangkhona akula lutho abenzanga lutho infact bakhona ukuhamba ngesilungu sabo kuphela akula lutho abakwenzileyo
izisebenzi zikahulumente sezamukele ngemizwa ethiyeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokunga amachumi amabili ekhulwini i-20%.
Silelungelo elisemthethweni weconstitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota.
Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elitshumi lasitshiyangalombili kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa State of the Nation address aza kuwethula kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% ngedola leZimbabwe. Uhulumende uthi uzazibhadala njalo amadola alikhulu i-$100 ngemali yeMelika. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule isinqumo sokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo ekuqaleni kwenyanga ezayo lokubhadalelwa ezinye indleko. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye ababalisi bebengayanga emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngomvulo besithi abanamali enileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kuyabadanisa ukuba uhulumende kafuni ukubapha imali ababeyihola ngo-2018.
Silokudana okukhulu kakhulu masikhangela uhulumende esenza ihlekisa engaka. Kambe kulo muntu othi umntwana nxa ecela ukuthi ulambile ngisithwala sesiphelile afike ekhitshini atshintshele umgano kube kuselezona eziyani imvuthu kuthiwe nansi isithwala esitsha. Thina njenge ATUS ngimende mhlawumbe bekhuluma labe NJC ababalisi lezisebenzi zikahulumende kakakhulumi lazo uhulumende ngoba izisebenzi zikahulumende azikhulumi ngokungezelelwa imali, zikhuluma ngemali yazo eyatshontshwayo ngo-October 2018.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umbalisi uNkosikazi Nomathemba Mlotshwa yena othi imali le kayeneli.
Mina uhulumende weZimbabwe ngani uthanda ukungixala kancane ngoba angizwisisi nxa yethi yena kunje namhla sivuke amaphephandaba wonke egcwele thiwona ama-civil servant sengezelelwa isalari. Kodwa ungathi uyakunanzelela isalari le ingezelelwe emaphepheni kodwa hashi kahle emabhenki ebantu kubabalisi lamanye ama-civil servants ngoba kubathi bona bazanika ababalisi 20% phezu komholo wabo. Ungananzelethi umbalisi ohola 20,000 RTGs. I-20% ye-20,000 RTGs yi-4,000 bond. Okutsho ukuthi uyabe esehola 24,000 bond.
Kodwa omunye umzali uMnumzana Pearson Sibindi uthi imali le incane esithi kayisoze yanele.
Umende ubona ngazathi uyenza into ebukekayo. Kodwa thina njengabazali masikhangele njalo njengesisebenzi sakuhulumende sichukuta kula rutalu yenzile yongoba. Lema alivele ainete nga ingabiloki vya yi RTKS. Sikuluma kanje izinto zizaqhaza ukukhwela ngamaviki alandelayo ngoba imali leyo ibathi bona bangezeleyo. Kodwa singakhanyela nje ipercentage yabo leyo abayikhulumayo ye-20%, sesikhanyela namasalari esiwatholayo siyabona ukuthi akula mali engezeleleyo.
Kodwa omunye umbalisi ungathandanga ukuveza igama uthi imali le izabanceda ngoba uhulumende uzozama ukubapha idola lemelika.
Hayi aso kunzima shiwa ngoba izimota zethu kanti sezingena duty free. Imali yena le engeza sesikwazi ukubhadalela abantwana bethu school fees. Konke lesikwazi ukwenza ngoba babefuna ama-US. So kungcono khathesi hayi. Hayi siyabonga shiwa sokungcono sibili.
Lokhu kuphikiswe ngomunye umongikazi unkosikazi Patricia Phiri othi kabasoze benelise ukwanelisa indleko zabo.
Akuthakisi lethi imali yangikhona mina ngiyibona akula mali ngoba baphonga ukutshintsha ngiyathi a fraction of ebesiyithola kudala ama-RTGs besithi bazazinika in cash in mali kanti kathesa sizabhadala ngani amarenti ngama-$45 ifees yabantwana thina ukudla kwangikhona akula lutho abayingezelanga lutho abayenzanga lutho in fact baphongfusi bahamba ngesilungu sabo kuphela kula lutho abakwenzileyo.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule kodwa empikweni wakhe awethule izolo umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ukuqhubeka behlanganisisa izikhala zababalisini. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zifuna ukuphiwa iholo elalizithola ngomnyaka ka-2018 elamadola ngamakhulu edlula amahlanu emelika $540. Okwenziwe nguhulumende kucatshangelwa ukuba kwenzelwe ukwenqabela ukuba ukutshengisela kwababalisi ngokungayi emsebenzini kungagcina kusabalala kuzisebenzi zonke zikahulumende. Uhulumende uphinde wathembisa ukuba uzabhadala izenzo zakhe indleko zesikolo zabantwana bababalisi ukubanikeza imali yokuya emsebenzini lokuba bathenge imota phandle kwelizwe kungelamthelo. Okunye njalo kuthenjiswe nguhulumende ukuba uzawakhela izindlu zesikolo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Osakhulayo weGwanda owathunjwa wabulawa ngenyanga edluleyo kwazotholakala umzimba wakhe usuwonakele ngolwesihlanu ungcwatshiwe kuleli dolobho namuhla. Abaningi abakhulume kulumngcwabo bebekhala ngokuthi kabasahlalisekanga ngobugebengu osububhahile eGwanda. Ngokunjalo bakhuthaze amapolisa ukuthi aqinise ingalo yomthetho. Iningi licabangela ukuthi uThembani Moyo engabe wabulawa wakhitshwa ezinye izitho zomzimba ngabantu ababejonge ukuzisebenzisa kundaba zobuthakathi. Kulaba solo ababili asebebotshiwe phezu kwalesi sika bamiswa emthethwandaba ngovulo. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi ebeluthe gwaqa esontweni esabatha elokishini lesenondo lihlengezele inyembezi lapho uyize kaThembane uMnumzana Marvelous Moyo elandisa okwenzakala kusukela ngelanga intodana yakhe ngamalala kusiyafika lapho itholakala sengamathambo. UThembane ubikwa walandwa ngumngani wakhe kumaviki amabili adlulileyo emcela ukuthi amphelekezele endaweni ze-West Nicholson ukuze abuye setshayela imota eyivele khonale njalo wabhadala dola emelika angama-$40 $40. Bathe besehle ezitolo zembembezi kwathutshenga imota okwaphuma khona amajahathile amdumela amfake emoteni basuka ngesigubu ngomgwaqo okonde e-Bedbridge kwahle kwaba yikho unamalala kwakhe. Ugogo wakhe unkosikazi Effie Mlotsha Sithole uthi njengomdeni badabukile kakhulu.
Sizakhula sasisiza ukuphuma kulamazimo ngabe esiqoshele ingane kwami kulamazimo kulokusiphalambisa kulezizileni kulezizilekeka ngiselelebala elikhulu enough to describe omadla abantu abangelandaba lempilo yomuntu eqakathele kangako betshena izinlazidistance ukuthi bangayi kumekuma balahlela bekhathana abathi bavulela kuntulo nemigundwane.
Umakhelwane unkosikazi Maretha Dube uthi kukhona ukunuka santungwana kulolu daba.
Ngayikhona ngangumphefumulo womuntu, ngayikhona ikhona
Umngane kaThembane udumo lwenkosi Dube abakade behlabela bonke uthi sebedlela evalweni ukhansela kaWard 5 Mnumzana Gilbert Dube uthi uZulu kasahlalisekanga ngobugebengu sobukhona
Makade silalele kakhulu zonke izikhulumo ezilaphana nabe zikhuluma ngokuthi zicela-ke kube ne-security phakathi kwethu abantu-ke babe nokuthi ma behlezi bangahlezi benqineka ukuthi kungathutha abantu nje besebenzisa loba yini nalaba ababe benezikhali onjengela amahloka izingamu babe yiwo asebefaka umthetho sokusenza i-televenzini i-security yona ngwayo sisiba ngucwala kulabantu
Induna umbiko masuku wasemathetheni uthi kuyadinga ukuthi abomthetho babophe isiqine
kule nidi yokuthi kuqiniswe konke umthetho uqiniswe uqine kusuka emakhaya abazali balaye abantwababo babakhulu babafundise ukuqakatheka kwempilo sisedlula sesiyafika kulabo abaphethe umthetho bazi ukuthi umsebenzi wabo yikulondoloza umthetho baqinise khona lapho engangunanzelela isikhathi esiningi angazi kumbe yindlela abasebenza ngayo but bathi bangafika emakhaya lapho ubone ukuthi abangani babo bokuqala yibona laba abantu elibasolelayo ukuthi bayizigane
ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncubeka
Ugatsha lwezempilakahle luthi kufunyanwe abantu abedlula kancane ikhulu 137 bele COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kubhubhe oyedwa. Abedlula isigidi ezine 4.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela leli gciwane kuthi asebehlatshwe esibili bedlula isigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 71,095. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi phansi kohlelo lwe-mobile voter registration olusaqhubekayo. Likhomishini ithe ibhalise abafundi abanengi ezikolo ezijiyeneyo namuhla. Izeki ikhuthaze njalo uZulu Makhaza ukuthi laye abhalise ngobunengi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Lenkuthazo iza ngesikhathi bebikwa belokhe bebalutshwana ababhalisayo endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezabelweni zemathebelelendi sombili lakobulawayo. Sixoxelwa ke wamela inkayi South yedale lephalamende umnumzana Abednego Pepe.
Silelungelo elisemthethweni we-constitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota. Kungakhathalekile ukuthi kathesi sibuza ukuthi uvotela yipi party kumbe ubhalisele ukuvotela yipi party. Kodwa kwakathesi sathi thina wonke umuntu kabhalise ukuyavota. Angabhalisa ukuyavota ama political parties asezabuya ezekhuluma nalabo ababhalisile ukuvota ukuthi bona basiphatheleni. Kuyadingeka ukuthi sonke nini abazali bakhuthaza abantwana, ama-church akhuthaza ama-congregants, abangani bakhuthaza abangani, izihlobo zikhuthaza izihlobo, abazali bakhuthaza labantwana babo. Kwenzela ukuthi sihambeni sonke ngokuqinisekileyo ukuthi siyebhalisa ukuvota ukuthi nxa kufika u-2023 ama-political parties eza kutsho ukuthi engcono yiphi. Mina ungambuza njengobhebhe eyami i-political party engiyibona ingcono kathesi yi-CCC. Citizens Coalition for Change yiyo engcono ukudlula wonke amabandla. Kodwa ke lokho siza kufaka nxa abantu sebebhalisile sesibatshela ukuthi singcono ngaliphi.
Ungathini kulabo abathi igaba siboni isidingo sokubhalisela ukuvota kumbe khona ukuvota ngoba ikudala abantu bevota kodwa kungela tshintsho ibandla lezanu PF kuyilo elinqobayo?
Nxa wena usithi ke hayi mina ngizwe ukuyabhalisa ukuvota unjengomuntu othi khona okwenzakala kathesi kulungile, kodwa umuntu obona engani okwenzakala kathesi kakulunganga kulilungelo lakhe ukuthi ayebhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi ngo-2023 bamnikelelo thuba ukuthi alungise lokho okungalunganga. Ngoba akula munye umuntu ongasilungisela, akula makhiwa angasilungisela, akula African Union engasilungisela, akula SADC engasilungisela. Thina abeZimbabwe kufanele siqalise ukuthi sizilungisele thina ukuthi sifuna ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe andubana bese sinxusa lawo amazwe omhlaba, sinxuse o-African Union, sinxuse o-SADC ngento yethu eyabe sesizicabangele yona ukuthi sifuna ukuthi utshintsho lwethu lube ngale indlela. And khonoko singakwenza kuphela nxa sibhalise ukuvota.
Umnumzana Abednego Bebe wake wamela inkayi South edalele parliamente. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa zidlela evalweni ngaphambilini kombiko obalulekileyo wesizwe o-State of the Nation Address oza kwethulwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kusasa. Zithi okuzethusayo ikuthi uRamaphosa ulakho ukwethula uluhlu lwemisebenzi ezavinjwa ukwenziwa ngabokuza iphiwe izizalwane zakwele South Africa kuphela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa zithi zifuna uMongameli Ramaphosa acacise ukuthi uhulumende uza kwenzani ngenani elikhulu lezalwane zakwamanye amazwe elenza imisebenzi eyeneliswa ngeva kwele South Africa ezingasebenziyo. Bafuna bakwamanye amazwe bengatshelwa ukungena emisebenzini ebalisa endaweni zokudlela, ezindlini, ezokwakha, ezokulungisa inwele, ezemapulazini leminye eminenginengi engadingi amakhono. Inhlanganiso yosebenzi kwele South Africa ekhosatu ekumanyano lebandla elibusayo le-African National Congress ithi kanyelele ukuthi uMnumzana Ramaphosa atsho ukuthi yiziphi indawo ezigcinelwe sebenzi zakwele South Africa. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance uMnumzana Gideon Mackenzie ngomunye ongafuni ukuzwa ngokuthi kulo muntu wokuza ovunyelwa ukusebenza kwele South Africa.
We are very clear, 100% jobs in South Africa should be reserved for South Africans.
Yonke imisebenzi sifuna ithathwe izalwane zakwele South Africa ababuyele kubo.
They must go home to their country. We are not going to stop.
Le yinto esitshe izalwane zeZimbabwe zithithibele. Iningi lisebenza kuyona imikhakha uhulumende okuvele kubudala isithi yiyo kufanele isebenze izizalwane zakwele South Africa kuphela. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi nxa uhulumende engathatha leli nyathelo kuzajabalala ithemba lempilo uzizalwane zeZimbabwe ezizinkulungwane ezigcwele kulezi ndawo.
lokho kuzosithiya sikwesinye isimo esingasaziyo njengoba kuyimanje asizazi abantu bathintekile kakhulu kumanje sibhekane lesimo se COVID sibhekane lombulalazo oyi coronavirus ngokubona kwami kule minyaka embalwa ezayo isifo esizahlukumeza abantu bonke isifo esizohlukumeza abantu abaningi kakhulu isizoba isifo esithinta ezengqondo abantu balimele kakhulu engqondweni
le into ekuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Mawande Ncube yena othi zindaba ezisabisayo
indaba yobuhlungu kakhulu iningi labantu baseZimbabwe bazasithola bengasasebenzi kuzokuba nzima ke ukuthi bathole imali yokubhadala lapho abahlala khona ngisho lokubhadala abantu ababo esikolo kutsho kona ukuthi ikusasa labantwana bethu lifile akumangalisi ukuthi sibone abantu begcwele ezitaladeni behlala khona ngoba engesenelisi ukubhadala lapho abahlala khona into esuka ingithinte kakhulu lokhu ukuthi ezitaladeni lapha sekuthiwa abantu bangasathengisi izinto ezifana lamatamatisi lesiwithi pho abantu bayophelela kuphi bayophephela kuphi
umnumzana Themba Ntaba ekhulu Phiri yena uthi kuyadanisa ukuthi izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe zizithola seziphakathi kwalesi simo ngesikhathi iningi livele selibhekane lokwesulwa kwamaphemithi abebewasebenzisa kweminyaka elithumi edluleyo
njengoba futhi amanye ama-industry lawo agoqela lawo esiwabalisileyo ama-security lama-farms nama-restaurant nje awagcineli futhi abantu ama-pension kuma-majority of cases so sekuyikutsho ukuthi abantu bazophuma nje bengelalutho bengakwazi ukuthi baqaleke impilo zabo abanye sebeguge kakhulu ukuthi vele sebengehluleka lokuthi bayiqale phansi impilo mhlawumbe kuzoba limaza engqondweni oyikutsho ukuthi singaba nabantu abaningi abagijima i-13 ngoba sebengasaphilanga kahle engqondweni ngenxa yesehlakalo lesi
udaba lokusilela kwemisebenzi selihlupe kakhulu kwelaseSouth Africa osekwenze iningi lamabandla ezombusazwe azidingela amavoti ngokukhuthaza ukuthi kucuthwe abokuza kwelaseSouth Africa loba nje isikhathi esiningi bevika ngokuthi batho labo abaselizweni okungekho emthethweni ngenyanga ephelileyo umnumzana Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela udaba lwabokuza abaseSouth Africa ngoba kukhanya selufugwa ngamabandla ayingozi okungenza uqhamuke udlakela lokucwasana obuzwe umongameli Ramaphosa ukhangelele ukwethula inkulumo yakhe yesizwe kusasa ntambama Mesilo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso kumalo.
Ibandla lezanu PF lithi akusilo qiniso ukuthi lixotshe umqondisi walo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Tafazwa Mugwadi njengalokho okuphuma enkundleni zobulembu. Umkhokeli wezanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula ngokusemthethweni kusasa umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo olwamabhayi elections kubika uStandekile Mhlanga.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli saleli bandla umnumzana Christopher Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare. Umnumzana Mutswangwa uqhubeke wathi ibandla lakhe likhangelele ukunqoba emaphandleni kanye lamadolobheni lapho izihlalo eziningi ezathathwa libandla le-MDC Alliance eselisaziwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change yena athi aliqhubi umsebenzi ngemfanelo.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. So we have put a lot of attention into the rural area with Pumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Siziva, uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumeni okhokhelwa libandla leZANU PF uyavumela imbuthano yebandla lakhe kodwa enqabele kumbe ebophe mahlayana amalunga e-CCC nxa ezama ukukhankasa kumbe ukuqhuba imhlangano.
Kuyini okwenza ukuthi nxa bezanu behlanganela bekhapena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngaluke nesejamisa nxa sebehlangana kube yinkinga? Kuyasifambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepeti yeyelo. Njalo ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo kobulawayo enkulumane saba lenkinga ezifananayo, akusange kube lababotshwayo kodwa kwaba lukumiswa kwenhlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana ke akulesithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho. Kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kamnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-Freedom Alliance.
Ubaba uMthwanga nxa esithi khona izanu izanqoba kubaleka nje ekuthi atsho ukuthi khona bona kulolu khetho lolu ukuqilibezela kwabo kuzakuba phambili, ngoba ukuqilibezela kwabo nawo kusho ukuthi kuba yilokhano sokucentralized. Siyabazi vele indlela abenza ngayo kuma by elections. Angiyiboni indlela yokuthi abantu bakithi ngendlela izanu yehluleka ngayo ukuthi bangathi khona bayivotela ngoba sokuyibhayi election. Ngenxa kuyikuthi izawini izanu njengoba sitsho izabe iziwinisile ngoba iphethe konke, izekhi iphethwe yizanu, iphethwe yi-security sector. Kusho ukuthi sebezathuma ke uChigumba ukuthi enze lokhu ababufunayo. Thina-ke njenge-Freedom Alliance sicabanga ukuthi ukuze into zonke zime ngendlela eziyiyo kubole umnotho kuyikwehluleka kwayo. Angiyiboni mina iphumelele. Njalo umkhankaso abathi bayawusungula kungani kuyibo bodwa bavunyela ukukhankasa, amanye amabandla engakhankasi? Elinye ibandla lingathi lisungula umkhankaso walo uzathola ukuthi liyavinjwa. So-ke ngaleyo ndlela ngeke kubalwe ngokuthiwa izanu iyabiwinile. Siyazi ukuthi njenge-Freedom Alliance nje luhlupho esizabhekana lalo nje njengoba kuqala ibandla lethu lalo lilifika kumbe inhlanganiso yethu ifika kwezombusazwe.
Kusenjalo, umnumzana Mthwangwa uthi akusoqiniso ukuthi izanu PF ixotshe umqondisi walo, obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Thafazwa Mgwadi njengalokhu okuphuma enkundleni zebulenjini. Uthi umnumzana Mgwadi ulokhu ephethe isikhundla lesi njalo ngosakhulayo osebenza gadalala futhi ethenjwa ngabakhokheli bengatsha zaleli bandla. Imele umsakazo Studio 7 ekhonapha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe nebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumente sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini i-20%. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zivikwa sezihlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa o-State of the Nation Address aza kuwethula kusasa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past 6. Igama Muntungameli Nkomo.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.